ngibona ngani ke ukuthengisa bathengisile into esingathi ke hayi kwele Zimbabwe ngumklomelo kodwa ke okufanele sikukhangele ukuthi lanxa bengakabi khona laba beAntwerp bekuvele kulokuthengisa okuthile ngoba sibona le budget yethu eZimbabwe ivele isitsho ukuthi sikhangelele ukuthengisa okungaka sokuthi ukuthi ngezinye indlela kulokungathembeki ungahlanganisa futhi lokuthi njengobona uminisa ohle wadizova amabhodi wonke nalana kulokungathembeki okuthile okukhona esina unless and until kuze kulungise khonokhu kungathembeki bangathengisa abamaningi okunganani kodwa akusoze kutshintshe umumo welizwe.
Ngena khonapho baba Matomo.
Bona ngathi uhulumende usefundile isifundo sakhe duro. Ngicabanga ukuthi iDiamond leli selile minyaka emingaki ligejwa. Yende bebesagebha i-alluvial bengakaqali ukugebha iDiamond ngokwalo uthayela itsheni. Ku-alluvial yonke ekhithiweyo ilizwe kalitholanga lutho 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 ngisho. But sibona a few individuals abanothileyo bafa ngemali yona leya. So I think that esinxa ungakhangela indlela abareacta ngayo from upresident, uminister we-mining we-finance, there's a sign ejasho ukuthi sekulesifundo esithiza sebesifundile. Naku le budget sihariwe hari kade kungathi izayezwa end of January, sizwa kuthiwa ngolwesine kuze lezi nsuku bekusasa mbenesidiki izamenyezela ukuthi kutho ukuthi kukhona sebekubonile sebefundile sebedobhile ukuthi kumele kulungiswe kube njani.
Kodwa-ke lapha bababhebhe bafundile kumbe ukuphonga ukuthi batshintshe umuntu bafake omunye.
Umuntu ofundileyo zambona ukuthi kungamthatha 33 years. Ungabona ungena esikolo kukuthatha 33 years ukuthi kulokhu usuthi uyafunda, which means you might as well uyekele isikolo sangikhona ngoba uya too dull ukuthi kawungeke utshintshe. Because amboni ukuthi khona kulento ekhona abangabe bayifundile ngoba the mine is still the same, the people are still the same, the diamond is still the same, the sales are still there like they were there ngaso leso sikhathi kodwa kwakunganjwani, kwakunga-announce ukuthi athengiswe ngapi. It is the same people, amboni ukuthi kukhona ukufunda. Mina engikubonayo ukuthi-ke kukhona khona ukhala ukungathembeki ukuthi bonabo kufanele bakhangele ukuthi abanye bangathembeki yibo abangathembekanga okwakuqala. Kwese kusehla wonke umuntu angathembeki, ayisoze siyibone ivalue yemali yethu yale siyithengisile still lanxa sithengisile 300 carats.
Pho-ke Maduma, imali vele iyangaphi khonapho nxa kuthengiswa amadiamond?
Isikhathi sonke lesi imali ibingabonakali ukuthi ihanga nokukhulunywa ngayo vele bekungakhulunywa. So angikho ngicabanga maybe from ukuvuleka ukuthi kathi sithingathengiswa iy'damond izihambe ebrasini maybe koko kwenza ukuthi beze bephumele egcekeni kudikileyo ukuthi hhayi sesi-oxinele 300 carats ze-damond kutho ukuthi kukhona sekubuntu la madoda abesethelela bese behamba. So maybe khona lokhu abakuthengise kathesi kubonisa ukuthi le yena le encane ezabuya ngoba 300 carats is nothing compared to what they've been mining all these years. Imali yangikhona ingaziyo ukuthi yanga. It's nothing. So maybe khona lokhu kuncane abakuthe khwi bebebona ukuthi heyi lapha singawa la ngoba ilizwe belingavala i-rate kade sihamba ngayo ubona kusehlukuba le bhajeti usehlulani. So maybe kukhona sekuzama ukuthi bakukhavise bakulungise bathi kungeniswe yena le encane ngoba leyinye yonke asikwazi ukuthi yayanga. Lo ndoda wadlise 6 million ye-desert MDC indaba yangikhona siphelele emoyeni amanye amadoda anothile athenga ilizwe lonke kuyaziwa ukuthi izimali zingaphi langa but kuthulisile kuthezwile.
Nantu udaba khonapho-ke Phephe, ngena khonapho baba.
Iqiniso elikhona kufanele ukuthi uhulumende ngabe udinga ukuthi abantu babe lethemba yokuthi yonke into eyenzayo iqondile ngokutengisa ukuthi labantu bangikhona abanye bayavuma laba abaphambanisayo basuswe bahlaliswe bariplaswe ngabanye. Ngabe kuthiwa siyabona ukuthi kulokutshintsha ngoba awungaza-ke uthi wena abantu abafana nayo akade belokhu bekwenza yibo abantu abafana nayo abantu bazalungisa singabonanga bezilungisa bona ngwabo. Bonani kuba lokunzima ukuthi abantu beZimbabwe bakukhona. Nxa abantu beZimbabwe bengakukholwanga umhlaba awusoze kumbe ngithi omakhelwane bethu within Africa abasoze basikholwe thina ngoba thina maZimbabwe enzekile le nto eyenzakalayo kasiyikhola asila faith layo. Then asiexpect ukuthi i-Africa ingaba le faith iyabe iphonga ukukhangela iphonga ukuvuma. Then the world over still akusoze kube le faith. We need that faith ukuthi i-create nabantu bona bana ababusayo batshengise ukuthi lapho kuphambaniseka khona kuphambanisa ubani. Nxa ukuthi kuyajeziswa kajeziswe, nxa ukuthi uyasuswa kasuswe. Then we move forward sizaliklinisa ilizwe leli abantu babekwazi ukuthi ilizwe ngelethu wonke umuntu ufanele abhenefithe lokulokho esikuphiweyo nguNkulunkulu okuyindalo kaNkulunkulu njengamadiamonds nakokunye konke esilakho.
Kodwa baba Maduma bangajezisana yini nxa sokungena iy'ndaba ezinje?
Hayi kuyikukhuluma kuphela la madoda kunini okwakumele abantu bejeziswe dube kunini ngakuthiwa iZimbabwe sili kuyajeziselwana ubudedengu i-corruption amadoda amaningi nga asesikurubhi yewawa kumbe ekhambi yikukhuluma nje into yangikhona ngokuphela ihlala ikhulunywa and every day it happens and ilizwe lokho lisiya phansi ilizwe linothe kangaka libulawa yinto eyodwa kuphela i-corruption lamanga kuphela. So uthi sibili sinehope ukuthi bazalungisana uqinisile sibili ubheda lokhu yikuthi nje belethe something ku-government ukuthi at least kube ne-something yokuvuselela ngakhona lokho kuyi-300 carats and the teaspoon yakho konke okumele ukuthi ngakukhona nxa yidiseywa ukuthi imali yama-diamond ifakwe etafuleni kuthiwa na hhayi ngayilizwe leli likhathana.
Yes, ivaleke khonapho baba Pepe ngamafitshane. Kambe idala lepalamende lona lingabamba njani udaba olunje ukwenza ukuthi phela amaZimbabweans la athole okuyingcosana phela?
Zima ukuthi singakhuluma ngayi 300 carats ngoba singazicalculate maybe, let me say maybe they're getting $120 a carat. I see imali engarana ilizwe ngoba sikhane ukuthi ilizwe nxa libani ukuthi lirane khuluma ngebudget e over 5 billion. But yona le sikhuluma ngayo is not even half a billion eyabiphuma kuyona le 300 carat. But ngikutsho ukuthi bazama ukuthi umhlaba umthi mhlawumbe sokulokuthinta ukwenzela ukuthi ama investors abuye. But ekade ngizama ukuexplain asala ukuthi it's not about ama investors ukuthi abuye ngoba you want to ukuthi niphonge ukugcoba abantu ukuthi bathi badlile bangadlanga. Akube ukuthi bona abantu akwazakalayo ukuthi babaphambanisileyo bakhitshe ukuthi kusiyadenisa 300 carats lana ifikele ezandleni eziqondileyo sizayibona ukuthi isebenzeni. Yikho sikukhangelele njengephalamenti kodwa kuzima-ke ukuthi sikwajhive ephalamenti ngoba abanye bangikhona sihlala lapho. Umuntu nxa uhlezi layo edefend itefu yakhe ngizakhuluma mina ngithi wena zibani urongo uzakwala ukuthi karongo kodwa vele ngoba uyabe edifenda lokhu akuvele ahlezi phezuwa.
Ye utshayela kuhle sibili kakhulu Maduma ngamafitshane sibili ba.
Hayi ngamsigciba mina bengilesisa ukuthi nga over kubhede bathi besiyangena ephalamenti indaba yama-diamond eZimbabwe ingakamoshakali kakhulu nanoma simoshakali kangayo beki iyehlalelwa phansi iqaliswe kutsha ngoba ingakhayela ukuthi ivuze njani i-diamond abantu basike bamayini i-alluvial yonke bayiqeda awakhwanga ngitho i-building esingahamba siyibonti nansi imali yavela kuma-diamond ethu nanti ipritseli selebhethini afo selifakiwe nakho umgwaqo wentare esulungisiwe ngemali yethu yama-diamond. So ukuthi nga siyavuma kuhle kuthi madoda indaba yama-diamond ayiyi-cancelled xothwe bonke o-anjiti bonke ombata bonke beke bephume izandla zabo zingcolile siyiqaliseni ukuthi indaba yama-diamond le ngoba hhayi ilizwe liyavalwa lona nethe kangaka.